Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhla ka 11 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umuntu ukukhangela ama merit ecala abanjalo ojaji nxa bejada into abangajaji ukuthi nguba kesaba obani but abajaji icala bekhangele ukuthi ithethe ubufakazi obungakanani njalo icala liminjani.
Umkhokheli wenhlanganiso yabembi iZimbabwe Federation uNkosazana Henrietta Rushwaya utholakale emsulwa namuhla phezu kwecala lokufumbathisa kulandela ukubotshelwa kwakhe ukuzama ukuphuma elizweni legolide ngomnyaka ka-2020.
Okumqoka ukuthi kumele kutshintshwe indlela esikhangelana ngayo sikwazi ukuthi ukhetho ukuhamba lalokho esiyidemokhrasi vele kuyavunyelwa ukuthi abantu baphikisane kodwa kumele abantu babulalane.
Abantu bakwele Kenya balokhe bemelele impumela yokhetho lukamongameli lapho ezikhanya zindala khona zombili phakathi kukamnumzana William Ruto lomnumzana Raila Odinga. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lingene esitaladeni namhla kobulawayo likhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi okuluhlelo olusaqhubekayo esigabeni zonke zeliswe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli wenhlanganiso yabembi iZimbabwe Miners Federation uNkosazana Henrietta Rushwaya utholakale emsulwa namuhla phezu kwecala lokufumbathisa kulandela ukubotshwa kwakhe ngomnyaka ka-2020. URushwaya wabotshwa egcekeni lendizamchina eleRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare elungiselela ukugada indizamchina. Wetheswa umlando wokuzama ukuphuma legolide elizweni nguhlu. Igolide leli lali lesisindo samaklogram ayisithupha i6 kg, njalo libiza inkulungwane zamadola emelika ezedlula amakhulu amathathu $330,000. Ngemva kokubotshelwa icala legolide leli, uRushwaya waphinda wetheswa elinye njalo icala lokuzama ukufumbathisa isisebenzi se-airport nge-$5,000 esivalamlomo ukuze simvumele agade indizamchina legolide leli. Kodwa ngemva kokuthethwa kwaleli cala uMantshi uLenmore Mapiye unqume namuhla ukuthi uhulumende labatshutshisi bakhe behlulekile ukuveza ubufakazi obusobala obukhomba ukuthi ngempela uRushwaya walidala leli cala. Lanxa kunjalo uRushwaya ulokhe ebhekane lecala elimqoka elokuzama ukuphuma legolide engudlu elizweni igold smuggling. Uyalilandula lelicala esithi kenza ngalokho ngabomo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Tifa Dube.
Into ekhona ngeyokuthi xa kusenzakala izinto ezifana nalezi abananzelele ukuthi yizo izinto ezigcina zisenza ukuthi abantu beqhubeke besenza izinto ezingalunganga elizweni ngoba bebona ukuthi bakhona abanye ababantu abaqedi bayekelwe ilobu bufakazi bukhona.
Bakhona Dube abathi okwenzakale lamuhla yikho ukusebenza kwayo phela emthethweni labo. Umuntu nxa engelacala kalacala nxa elalo ulalo.
Kodwa ke uhlupho olukhona ngelokuthi kwesinye isikhathi indlela indlela imithethondaba esebenza ngakhona noma ngithi indlela abasombulula ngayo amacala kwesinye isikhathi kuthiya abantu bengathi balokucabangela ezindlela ezithize ngoba sokungathi umunye umuntu nxa ukuthi mhlambe kukhona elinye icele alisekeleyo ujika kube imphumela yakhona ihliyazi ukuthi izaphuma njani. Nxa usekele elinye icala ujika eminye imphumela njalo ingafanani. Njengamanye amacala esiwabonayo ukuthi abanye kwamanye amacala kwamanye amacele ezopolitiki bagcina sebesiba bagcina bebotshelwa izinto ezingelamsebenzi kodwa abantu abanye abenza into elibufakazi bagcina bekhitshwa. Kodwa into ekhona ngeyokuthi akungakhangelwa ukuthi umuntu uvela ngaphi noba teni. Umuntu akukhangelwa amamerithi ecala njalo ojaji nxa bejaja into abangajaji ukuthi ngoba besaba obani but abajaje icala pertaining ukuthi bekhangele ukuthi inoni icala liphethe ubufakazi obungakanani njalo icala liminjani kuphela yindlela abantu bekhangele ngayo.
Icala lakhe leli elimqoka asabhekane lalo elokuzama ukuphuma legolide ngudlu elizweni ubona lihamba njani lona?
Lokho nje babukubo sekusobala ukuthi nje lokho sekuyinto nje ezavele iphelele emoyeni nje ephelele emoyeni njengesithukuthuku zenja. Lokho nje ukuthi mhlawumbe lyabe lelokho lisaqhubekela phambili saqhubekela phambili yikukwejisa nje kuphelele ekugcineni kuzagcina kusekuthi abantu labo baluze i-interest yokulilandelela icala lakhona ligcina liphela nje kanjalo ngoba kusobala ukuthi alikho icala azatholakale lalo nxa ukuthi oredi lalenaleli abavele abekade kulobufakazi obupheleleyo sevele wayekela.
Umnumzana Tifa Dube ucubungula ezombusaswe. Abantu bakwele Kenya balokhe bemelele impumela yokhetho lukamongameli lapho ezikhanya zindala zombili khona phakathi kukamnumzana William Ruto lo mnumzana Raila Odinga. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ababili laba yibo abahamba phambili. Ikhomishini eqhuba ukhetho lolu e-Independent Electoral and Boundaries Commission ilokhe isethula impumela yokhetho lolu kumabonakude lasenkundleni zokuxhumana. Ikhangelelwe ukwethula impumela yokhetho lolu kungakedluli umhlaka 16 kulinyanga. I-Reuters ibika ukuthi okwamanje sokubalwe amavoti edlula izigidi ezilitshumi lantathu 13.3 million. Phakathi kwamavoti la uRuto ulamavoti edlula kancane ayizigidi eziyisithupha 6.7 million kuthi Odinga yena uyamlandela phose ngamavoti afanayo 6.5 million. Abathole amavoti ayingcosana okwamanje ngumnumzana George Wajakoya lo mnumzana David Wahiga. Kukhangelelwe ukuba ikhomishini le izaqhubeka isethula amavoti asebaliwe. Abadabuka eZimbabwe ababukele okwenzakalayo khonale kwele Kenya bagoqela umnumzana Tendai Biti owebandla le-CCC yona ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ukuze sizwe okunengi ngokhetho lolu uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Michael Mdladlandiweni ocubungula ezombusaswe.
Ukhetho lweKenya lisifundisa ukuthi kwezombangazwe akula lokho esithi sikhiwa ngama-permanent enemies. Sinanzelela ukuthi ngo-2008 thereabout owabakhona le ngxabangxoza lodlakela phansi kombuso kaMwai Kibaki lo mnumzana Raila Odinga kwakungabona nangabandla lazombusazwe kodwa namhlanje ibandla lika Uhuru Kenyatta selibambane leliphikisayo lasixhasa uRaila Odinga okusikhombuza okutshengisa ukuthi abantu akumelanga bangene ngenhliziyo kuyezokhetho kwezombusazwe. Abantu bayagamulana bebulalane kodwa baphezulu bevuke besekelana behlekelana. Kuyisifundo eZimbabwe ukuthi let's not kill maim each other in the name of politics. After all, the next morning we can be supporting each other. For me, it's a big lesson for political players in Zimbabwe. Lapha ukuthi inzona nesibona ebulenjini esibona ezigabeni ukulwa ukuthethiswana akusise ndawo bakusasa abaphezulu bakasebekhulumisana. So asifundeni njenge sizwe saseZimbabwe.
Babandweni, kungenzakala na eZimbabwe khonoke sikubona kusenzakala eKenya ukhanya ngazani kuqhutshwa ukhetho olukhululekileyo?
Kwenzakala kunakana ukuthi mina abantu kumele baguqule sithi yi-value system ngesikhiwa. Sazi ukuthi ukhetho impumelelo yalo ikabili, lo osesikhundleni sengaphuma, lo ophikisayo angene, kumbe lo osesikhundleni ahlale. Kodwa okumqoka ukuthi kumele kutshintshwe indlela esikhangelana ngayo sikwazi ukuthi ukhetho uhamba lalokho esiyi democracy. Vele kuyavunyelwa ukuthi abantu baphikisane kodwa kumele abantu babulalane. It's possible eZimbabwe kodwa kudinga ukuthi sizinuke amakhwapha njengelizwe, sazi ukuthi i-political system yeZimbabwe kumele ayifane labanye amazwe. Nxa sithi ngempela we are a democratic country, so ngumbono wami bona ngani kungenzeka, kodwa kudinga ukuthi sitshintshe i-value system and begin to see each other as human beings, besibona njengabantu okokuqala, singabonani singakabona nje abantu abaphikisana kwezombusazwe.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni uhlaziya ezombusazwe ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekobulawayo. Intatheli zindaba bezibuthene leziphatha amandla zikahulumende eKadoma namuhla kukhulunyiswana ngomthetho obunjwayo ozalawula ukusebenza kwentatheli oweMedia Practitioners Bill. Ekhuluma kumbuthano lo umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthe umthetho lo uqakathekile. Ngokunjalo uthe bakubone kufanele ukuthi banxuse intatheli izindaba ezivela kunhlanganiso ezijiyeneyo ukuze bakhulumisane bephana amacebo ngalokho okumele kumunyethwe yilumthetho. Abanye abangenela umhlangano ngabeZimbabwe Media Commission, abe-ofisi yegqwetha likahulumende elikhulu u-Attorney General, abeZimbabwe Union of Journalists, Media Alliance of Zimbabwe, Young Journalists Association labanye abenhlanganiso ezijiyeneyo. Ezinye intatheli izindaba zithi uhulumende kumele achiyane lokuzibumbela imithetho ngoba esikhathini esiningi eyabe elenjongo embi. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lingene esitaladeni zakobulawayo namuhla likhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi okuluhlelo olusaqhubekayo esigabeni zonke zelizwe. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Siziba obekobulawayo namuhla uthi bangene ezikolo, enkundleni zemidlalo yenguqu kanye lezinkonzweni bekhuthaza abantu ukuthi babhalise ukuze babhalise. Ukuze sizwe okunengi usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Dinashe Kambarami osaphethe isikhundla somgcini sihlalo ogatsha lwabatsha ku-CCC kobulawayo.
Okwenzakele namuhla luhlelo esithezi silwenza njengebandla le-CCC ukukhuthaza abantu ukuthi bebhalisa ukuvota kulohlelo esilwenzayo olomgwazo lapho amalunga awe council awe parliament abaku CCC lezinye inkokheli nje ezise eziku leadership yethu yibo abantu abadeployiwe ukuthi sibe zingena ebantwini sisiba lama street committees sikhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa ukuthi bayevota. So leli hlelo alukhangelanga kuphela kulabo abasekela iTCCC lohlelo lwama citizens lohlelo lwezakhamizi zonke eZimbabwe siyakwazi ukuthi umuntu wonke yadubeka eZimbabwe into esisikhangelane lazo eZimbabwe ayisizo zamabandla impila kahle yomuntu wonke oweZimbabwe so sikhangelela ukuthi abantu besukume sibakhuthaza besukume ngabone ngibabo bonke bebhalisa ukuvota so lohlelo esihamba ngalo sihamba sisiya kuma street lapha esihlala khona ngesigaba ngesigaba ukuthi sikhuthaze abantu bebhalisa ukuyavota
siyabona njalo ukuthi inani labantu ababhalisela ukuvota lihlezi liphansi ingenelisa yini ukulikhuphula njalo kungani abatsha bengahambi ngobuningi babo ukuyabhalisela ukuvota
ye ngiyananzelela nje sithandekile ukuthi inani labantu ebelibhalisa nje inyanga ezidlulileyo ukuthi bayovota beliphansi kodwa nje ngohlelo lwelo esihamba ngalo olomgwazo abantu sebesukuma ngobuningi babo besiyabhalisa sibili lokhu kuyasikhuthaza kakhulu njengenkokheli kusinika intshukuntshu njengenkokheli ukuthi abantu ngendlela abazimisele ngayo kathesi siyanqoba sisiya kukhetho lika 2023 ibandla lethu indlela esingene ngazo nje sikhuthaza abantu sibancedisa ukuthi bayevota kwenze ukuthi lati sibone ukuthi hayi sokusobala lati nje isikhathi sesifikile njengelizwe ukuthi sibe sithola ukukhululeka sithole impila kahle eZimbabwe ngendlela abantu abazimisele ngayo ukuthi bebe lempilo engcono bephume kuhulumende wezana uPF osubahlukumeze kakhulu isikhathi sesiside abantu bayadubeka and bazimisele kathethi ukuthi hayi u2023 bazasukuma ngobuningi babo besiyavota
umnumzana Tinashe Kambarami ngosaphethe isikhundla sikamgcini sihlalo wogatsha lwabatsha ku-TCCC kobulawayo kunjalo nje amabandla ezombusazwe athi aya phambili ngamalungiselelo okhetho lokudinga amakhansila ku-ward 1 ward 14 lo-ward 16 ebulilima ekuqaleni kwenyanga ezayo ukhetho lolu ngolokugcwalisa izikhundla ezatshiywa ngokhansila bezanu PF umnumzana Tony Mlotshwa untungamili Dube kanye lowabhubhayo umnumzana Delani Mabhena ULife Talk wasihluzeni bomama namuhla sikhangela ukuthi abesifazana baphatheke njani kukhetho lokudinga umongameli wele Kenya lapho ezikhanya zingotshikilo bhanqa phakathi kukamnumzana Raila Odinga lo mnumzana William Ruto. Kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umnumzana Anthony Blinken umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana labanye amazwe ukwele Rwanda namhla lapho axoxisana khona lo mongameli Paul Kagame ngokudlelana kwamazwe la kanye lelizwe lakhe lele Democratic Republic of Congo. Ele Rwanda lithi LDRC lisekela amalicatsha awohlobo lwe-M23 alwisana lelizwe leli. UBlinken wethekelela kwele-South Africa le-DRC. Bazonde okumangalisayo abadlelana lowayengumongameli umnumzana Donald Trump kulandela ukungena kwamapholisa ensida awe-FBI emzini kaTrump eMar-a-Lago eFlorida lapho bathethe khona amaphepha okucatshangelwa ukuthi ngakahulumende abebanjwe nguTrump. Abakubandla lama-Republicans bathi kubi lokhu okwenziwe yi-FBI kodwa ababona ngezomthetho bathi i-FBI yenze okusemthethweni ngoba uTrump ucatshangelwa ukuba wela maphepha ayimfihlo. Ele mali lithi okwamanje likhalela amasotsha angamajumi amane lambili 42 abulewe ngamalicatsha ohlobo lwesimuslim kuswana ezedluleyo. Amasotsha la abulewe kusetshenziswa indizamtshina ethwele imibhobho ebizwa ngokuthi yi-drone. Ilizwe leli selidinga usekelo kwele Russia.
Ibandla le-TRIPC selisole kakhulu uhulumende ngokuqhubeka evalele amalunga alo alichumi lanhlanu 15 entolongweni njalo esala ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Abantu laba bagoqela amalunga ePhalamende uMnumzana Job Skala loMnumzana Godfrey Sithole bona asebelenyanga phose ezimbili bevalelwe besetheswa amacala okuphehla udlakela olwenzakale eNyathime kulandela ukubulawa kwelunga le-TRIPC uNkosazana Mo Blessing Ali. Kumbiko eliwethule namuhla enkundleni ye-Twitter, ibandla le-TRIPC lithe abantu laba babotshelwe ize, ngakho lithi kumele bakhululwe. Leli bandla lithi ukubotshwa kwabo Sikhala kuyindlela nje kahulumende yokubahlukuluza phambilini kokhetho lomnyaka ozayo esebenzisa amapolisa. Kodwa uhulumende abezanu PF kanye lamapolisa bayakulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma endawonye lelunga le-TRIPC uMnumzana Abednego Bebe onguye osungula lingxoxo.
Isandla somthetho indaba siqine nxa kuyinto ze-politics kuphela. Ngokuqala lokho. Isandla somthetho indaba siqine nxa kuwumuntu obizwe ngamaphoyisa kwathiwa kabuye enkambeni wazihambela yedwa ngesibili lokho. Isandla somthetho indaba siqine nxa kuwumuntu o-opposa ukusebenza kukahulumende ngesikhathi lokho. So kuyamangalisa ukuthi kambe shuwa kulo muntu ongabe ngakubona ukuthi eZimbabwe kathesi sikhuluma kunjenje kulamasela angadingwa ngamapholisa kodwa ehamba ebonakala ezitaladeni. Kulabantu ababulela abantu abadingwa ngamapholisa kodwa behamba ezitaladeni. Kuyatshengisa sobala ukuthi uhulumende lowo nguhulumende okuganga othiya egabheni. Ngoba abantu asikhuluma ngabo ukuthi bayenze badale amacala ababulalanga muntu. Uhulumende wezanu PF udlala ipolitiki, ubopha abantu ebabothela ipolitiki ngoba sesiya kuma-election ngo-2023.
Nanso babachuma, kuthiwa liyapolitika lapha lihlukuluza amalunga e-TRIPC ngoba sokuyiwa kukhetho.
Right, okokuqala engifuna sikufake sobala and owaziwa yini lo mfowethu uBebe ukuthi iZimbabwe ilengasi ezintathu ezidala i-state, kune-judiciary, kune-executive, kube ne-parliament. Indaba leyo isikhuba ngayo kathesi i-under one of the arms e-judiciary. Asingenezi nabo napho ngoba vele umthetho bawuvumi. Nxa udale icala uyahamba uyoba laphana awumi ugqoke ibhashi lakho elokuthi kumbe wenzani PF kumbe we-TRIPC. Uma uyigqokela ibhashi lakho elokuthi kwenziwe into esithi thina wephule umthetho okhona khonapho. Abantu abana abakho elokuzeni ecourt ngenxa yokuthi bona ngamamembe e-TRIPC base-court ngenxa yokuthi bona because i-violence iyabonakala egcekeni babanjwa. Kanti bangaka abantu abaku-TRIPC abangekho before these courts baningi kakhulu including yena umfowethu ubaba uBebe. So we cannot talk about this thing sengahamba ngokuthi izano phezu ngokhulumende usebabambele ukuthi bona bona bangamalunga e-TRIPC. No, that is because of izenzo zabo ezingenzeka ukuthi ligcine sebephambili kwamakhodi.
Baba Bebe,
ukwenza bancitshwe ibheyili kuyini? Question mark inga. Kubulewe umuntu lapha unkazana lo esikhuluma ngaye. Laba abantu ikakhulu uSikhala wayekhulumela inkazana lo ngoba oyililoya lakhe. Nxa usubopha umuntu omele umuntu obuleweyo uvalani? Question mark inga. Why sokuhlukuluzwa kukhanya kuphuma ezindabeni kubozo zindaba ungethusi uhulumende ukuthi umuntu obotshiweyo usengowe-CCC kodwa kubulewe umuntu we-CCC utshoni khonoko? Uyabona okuhluphayo ngabantu abasibuse for 42 years yikuthi sebenesidinira. Izinto abazonayo for 42 years kasese siyahawula siyanuka ngobuyanga eZimbabwe. IZambia isiphumelela ekade siyihleka izolo. Wonke amazwe asigombolozeleyo ayasihleka namhlanje kodwa besiwahleka izolo. okwenza ukuthi izane ingayangeki ukuthi sesikhonapho ukuthi mesikhona kuyini noJoseph Chimayina lo kwenza ukuthi angayangeki kuyini. Nxa engayangeki kahambe enyangeni iyemnceda kumbe kahambe echurchi ngokulohlupho lwakhe angadefendi iparty yakhe ngoba iparty yakhe ayisupportayo. Kodwa akadefende iqiniso linjengoba linjalo ngoba iqiniso alibuqedi kunini.
Kuthiwa mana eqinisweni baba Chuma, kanti phezu kwalokho bakhona abanengi abakhala ngokuthi kungani uMashayanyika olilunga lezanu-PF ophume ekhuthaza ukuthi uChamisa kumele abulawe kungani lokho engabotshwa nxa umthetho ulandelwa kuhle.
Ekumele ngiqale ngakho kaphesi lapha yikuthi khona njengoba ngitshilo mina umuntu uyanxusha ibheyili ngezizathu eziningi ezithiyeneyo. Siyakwazi sobala ukubana u-honorable uSikhala Endriana ebevele ekubheyili and ibheyili abeyiphiwe wayenikwe esikuthi lokwana ngesikhiwa ama-conditions angikhona. Amanye ama-conditions ayebhela ayewathi yona lawonina ungabonakali usubuyela futhi ku-social media usakhuluma ngobudlakudlaku njalo siyayi-encourage-a ubudlakudlaku. So usuphiwe ibheyili waphiwa leyo condition. Then usuphumile nanko usubonakala futhi wuwo osuku-social media usiyakhuluma futhi uthi asabheni siyotshaya abantu sale ngamntu ekula kumele sibatshaye and sesisekhona ngabe nyatimbe uyabatshaya kusuke lapho kuhambe kuyenzakala khonokho anakuthi usuyephule i-condition owawuyiphiwe kuqala uphiwe ibheyili yale ndaba kayikapheli nokuphela isahlubungulwa uphandle uphiwe ibheyili sofuna susephula anakuthi konaphana sokusiba nzima. So i-court yena ngwayo wenza ungubani ngubani ila ivunaukuthi hhayi kuqala ubuye lapha phambi kwethu sakunika ibheyili sakunika la ama-condition kodwa wehlekele ukuwagcina hayi so this time hhayi angisakuniki ibheyili indaba yakho izihlubungulwe iphele. So lokwana it is nothing to do with politics, it has simple law.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF ubexoxa endawonye lelunga le-TCCC umnumzana Abednego Bebe lithiye indlebe kuhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusasa lizwe ihlandla lesivili lalingxoxo.
Mama, I'm sorry. I didn't mean to hurt you.
Brenda Fassi inzwisa kuphela esiqibela uhlelo lwethu siziphethe ngebezihamba phambili. Umholi wenhlanganiso yabembi Zimbabwe Miners Federation uHenrietta Rushaya utholakale emsulwa namuhla phezu kwecala lokufumbathisa kulandela ukubotshelwa kwakhe ukuzama ukuphuma elizweni legolide ngomnyaka ka-2020. Abantu bakule Kenya lokhe bemelele impumela yokhetho lukamongameli lapho ezindala zombili khona umnumzana Raila Odinga lomnumzana William Ruto. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 pm kusvika na7:30 pm.
Apo tinokupai inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.